ngibona kuyimibiko eqondileyo ukuthi uhulumende weZimbabwe kakhuzwe ngalokho akwenzayo. Uhulumende owangena vele elihlo ngandlebe lanamhlanje, over 40 years, elokhu esenza into engaqondanga, into embi kakhulu. Umhlaba wonke lo ungawukhangela usuvuma ukuthi ukubuswa kuyatshiyelwana, ngoba lokhu ku-about ukuhlala esikhundleni. I-South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique, Oswaziland, oLesotho khonapho makhelwane, bonke bayatshintsha uhulumende. Thina yithi okungatshintsha uhulumende okumele umuntu aze ayegenqulwa.
Abanye eZimbabwe ikakhulu abalwela amalungelo oluntu bayakhala njalo bathi uhulumende usebethusela ngemva kokuba kubonakale izimota zamasosha zibhoda kanye lendizamtshina. Li kubona njani konke lokho?
Ye, vele uhulumende lo uphila ngokwethusela. Uvele waphila njalo umbone senzo gugurawundi, kwakuyikuthi abantu kabesabe bavume into ayifunayo. Umnankazwa nje obesesikhundleni abantu kabamfuni. Uyakwazi futhi khona kuvele uyesaba uhleli ngovalo. Yikuzifaka esikhundleni kuvele kubi khonapho. Nxa uzifakile uzaphinda wesaba, ivini nxa ubona izithunzi ubalekele izithunzi ozibona, ngoba kawungenanga ngendlela.
Abanye abalwela amalungelo oluntu bakhala ngokuthi uhulumende uqakathekisa abantu bemzini esemisa amalungelo kaZulu. Libona njani lokho?
Akaqakathekisi abantu bemzini, uqakathekisa isikhundla, ukuhlala esikhundleni. Ngoba abantu bemzini ngabe uyabaqakathekisa, ngabe wenza lokho abantu bemzini abakwenzayo emizini yabo. Kodwa ke simbona esenza lokho abantu bemzini abangakwenziyo emizini yabo, ngabantu abahloniphayo, abahlonipha ilungelo loluntu lakho konke.